United Nations General Assembly ikhona lonyaka iqala mhlaka 18 kuya mhlaka 27 yona inyanga. Lo umhlangano obakhona minyaka yonke esigodlweni se-United Nations e-New York. Kulo mhlangano abakhokheli bamazwe angamalunga e-United Nations bayahlangana bakhuluma ngokuqoqa nokulungisisa lokufaka izinqumo ezimayelana ngokwenzakalayo emazweni abo emhlabeni wonke. Mongameli weZimbabwe unxusiwe kulo mhlangano.
Lina-ke likhangelele ukuthi liyakwenzani-ke kumhlangano lo?
Thina njengabantwana beZimbabwe sizathatha leli thuba ukuthi sitshengisele phambi kwelizwe lonke ukuba sitshengisele esikhonana ngakho umumo welizwe leZimbabwe. Sizathatha leli thuba njalo ukuthi sitshengisele kuze inkokheli zamanye amazwe zizwe izikhalazo zethu nomumo welizwe. Leli thuba sizalithatha njalo ukuthi sitshengisele umhlaba wonke jikelele indubeko esizibonayo kahle, ikakhulu indaba zokuhlukuluzwa kwabantu ngendaba zombusazwe okwenzakala eZimbabwe. Sizatshengisela ukuze sazise umhlaba wonke ngezicelo zethu esilazo. Lo nyaka sikhala kakhulu ngendaba yokhetho oluzayo.
Uthando wenu kumbe sithi ukutshengisela kwenu kuqalisa nini?
Sizabuthana ngomgqibelo 24 September phambi kwama-ofisi e-United Nations.
Bazabe betshengisela mhlaka 24 Mpandula e-New York. Ngabe bandla ngamalunga ebandla le-CCC bodwa yini ekhokhelwa ngumnumzana Changisa kumbe kuyabe kulabanye njalo eliyabe lilabo?
Lapha-ke sinxusa wonke umuntu oweZimbabwe oenelisayo ukuthi abe khona e-New York abuye sihlangane sitshengisele sibaningi ngobuningi bethu sazise ilizwe lonke sazise wonke umuntu ngey'nkalazo zethu esilazo. Njengoba ngishilo nje indaba esilayo lo nyaka indaba yokhetho ukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo.
Singathi kuyini elifisa ukubona kusenzakala ekhethweni lolu oluzayo?
Kuwumthetho oluqondileyo, umthetho olungelabuqili, umthetho olungelakuhlukumezwa kwabantu. Yikho nxa singaba sisonke sikuthelela phana sizenelisa ukuthi sizasize umhlaba wonke ngakho lokho esikhala ngakho. Ngiyancusa njalo wonke umuntu oyenelisayo abe ngathi mhlaka 24 September e-United Nations phambi kwama-ofisi e-United Nations.